ubulawa futhi iCouncil waziphumela le nani lakhe ayengazange alibuze kumbe azwisane labantu ngalo. Ngakho-ke ulokhu eqhubeka ngalo ngoba lo nyaka ulethe ibhajeti athi khona i-stand still budget ngezinye indlela siwa-impose ama-rate lawana esingathi ngama-US dollar based figures ayiyo a-affecta i-RTGS VAT ngezinye indlela imali zabantu abazithola izikwelede zabo suka zibe nkulu kakhulu khona kanye kusuke wacasula abantu ekuqaleni lakhathi esuke kubacasula. Nakuma-consultation lawa bekwenzakala abantu bebekhanya beforswa ukuthi bavume nganqabe lethi imbono yabo kodwa zingafakazi. So konke konkana sekudala ukuthi abantu ngemva kokuba sebehambe i-petition ngaphambilini kwakhanya kungela mpendulo ecacayo itengisa ukuzwisisana abantu bebasebona kungcono ukuthi bangene emgwaqweni bayidenisela efutholo. Hhayi sekukuhle kakhulu, akula muntu obothiwe, akula muntu olimeleyo, akula muntu esingathi khona khona uwenze umsindo wathi makhangelelwanga.
Ami njani ama-rates elikhala ngawo kahle kahle?
Ama-rates ngasikhuluma ngemali yase-America esikhathini esiningi ngapha iqathanisela le eyayibhadalwa ngo-2018 kusuka le ku-2009. Ngo-2009 izinto kade zibhadala ama-$15 kathe sekumele zibhadala ama-$30 ngenyanga ngenyanga. Konokana imali yena leyana kule mthithi umuntu yabe seyibhadala ngemali yelizwe leZimbabwe esingathi izimdola isirethe nge-current interbank rate yalisebenza ngaleyo lapho. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe interbank rate iyatshintsha ngolwesibili. Konokana-ke kusuka kube yimali emkhulu kakhulu ebantwini. Kathesi vele ama-fixed rate emali elithini agoqela singathi vele ama-westense basompopo omontumbane emakhandeni omthetho ophumula sayofisiyali abantu basuka ku-$26 siya ku-$29 something roughly $30 yiyo vele ama-fixed charges singakafaka mani singathi i-water consumption. So ama-rate engawosuka ku-revenue collection property vele i-value yayo yiyo singathi ngama-fixed rate. So ama-fixed rate vele asuka ku-$26 siya ku-$30
libone bani kahle kahle umeya limbonile yini wazamukela isikhalazo zenu?
Okwenzakele ukuthi bonke besabile ukuthi maphandlele sibabona belunguze ngamawini khonaphana esidolo upankleki umeya labo bonke bekade khona khonaphana isebenzi kanjani ezikhulumele omesisa labanye.